zilo usizi wakulu usia dana kwa uchio umunye wetu mbano wa ugeni lezi maperu baba umugendu cha changirai umili umudwa wake evisha kutinu wake umele ade umuona lai umu ifadene yake wangumila kwa zi baba sa utumeni osu ufere uti amini mkilo wake umkulu mkulu usia pretila kibanga ngena ngithi emulini yakho sanirayi umkhosikazi wakhe umama u-Elizabeth abangibo umamakhe abantwana bakhe kanye nephathi yakhe i-MPCT akade ikhokhela bangithi sikhalalane ngalesi sikhathi njengoba lali ibhayibheli yakhuluma lithi khalani labakhalayo sikhalalane simulinye I hope ukuhamba kukababa usanirayi kuzabisa inikela yokubambana singabantwana beZimbabwe yinye sibekwazi ubana kuyavunyelwa ukubana omunye lomunye abe lembono etshiyeneyo kodwa kungabangeli njalo kungatsho ubana somele sizondane ngenxa yakhonoku so ngile themba lokubana imfa yakhe ubabusanirayi izabisa i-new way of working i-new way of thinking ebantwaneni beZimbabwe ubana yes ngehlukana amabandla kodwa okusalayo singabantwana besizwe sinye isizwe sakamthakazi isizwe sikamambo isizwe seZimbabwe babasakurayi lana ngokuthula sengazathi unkulunkulu angavulela indlela uyophumula nabanye
maso sikhangela-ke golide khonokho okwethulayo ukuthi abantu beZimbabwe nxa bangabambana kambe indima kamnumzana uTsvangirai iyaqhutshwa ngubani wena kwazi ukhangele sibili kusukisela namhlanje
lena yindaba yabo siyithina ngesilungu i-internal process yabo ngiyaweza amafangu athi umnumzana unalebuthanisa uyongalo usethethile ukuze ibhatlane lokuqhubeka phambili ngendima kababa uTsvangirai kodwa mina ngiye ngakungenela kakhulu ngoba asokwami yinto melenzwe yiyo abebadlale i-MPCT esikukhulekela phela ukuthi nasakwenze ngokuthula nokuhloniphana lelo lokuhlonipha amasiko ethu njengabantu kube kuhambe kuhle ngoba kumele kumele kube njalo into enxa yeyithinta kumele ithinte ngendlela ebalulekileyo anjengendlela ezabisa iluzondo lokuyobutshiyetshiyeneyo okunjalo
ye kulabanye njalo abakhuluma besithi babone sokulungisa umgwaqo wakhona ngale emzini kaTsvangirai so bazithi hayi konke lokhu kwenziwa libandla lezamPF selizama ukuthi lize bayibaye khonapho lalo lithole amavoti ngakhonokho kambe ungabaphendula usithi nabantu abashinjani
ekhaya koTsvangirai khona ngale vele ummeli wepalamende wezanuPF so bekungabe kusekhaya likaTsvangirai ye kodwa izihlobo zakhe eziningi ezikhona ngale bekungena ezivotele zamPF ibona silo mmeli wepalamende wezanuPF so akunanto esingabe sisazisatsho ukubana kumbe sokundlediwa amavoti kumini ingambona nto yikuhlolimutona njengoba kuwumgwaqo ozahamba iimota eziningi zisiyabeka omunye wabo ukubalulekile ubana lowo mgwaqo uhambeke kube lula kutshengisele ubana sibeka omunye wethu omunye wathatha isihlalo sokuba ngu-prime minister wakulelelezimbabwe olesisipekiwe nokuzaba nesihlalo ngalo uhulumende kazangakwenze khona okubana alungise ukuthona amahambelo abantu abe lula so akuthi alinde amavoti lokana ungavele oredi kungena ingenisizezaruphiyefu eloni kodwa ndimhlonipha ikutshengisa kahulumende okhokhela ngobaba umnangagwa ubana bayaqhalalana seimulinye ihamba ubabaaaaakhonanikuzaaambana ahambe abantwana bezimbabweyinye sibekwazi ubana kuyavunyelwa ukubana omunye lomunye abe lembono etshiyeneyo kodwa kungabangeli njalo kungatsho ubana somele sizondane ngenxa yakhonoku so ngile themba lokubana imfa yakhe ubabusanirayi izabisa i-new way of working i-new way of thinking ebantwaneni beZimbabwe ubana yes ngehlukana amabandla kodwa okusalayo singabantwana besizwe sinye isizwe sakamthakazi isizwe sikamambo isizwe seZimbabwe babasakurayi lana ngokuthula sengazathi unkulunkulu angavulela indlela uyophumula nabanye ngiyabonga
ye maso sikhangela-ke golide khonokho okwethulayo ukuthi abantu beZimbabwe nxa bangabambana kambe indima kamnumzana uTsvangirai iyaqhutshwa ngubani wena kwazi ukhangele sibili kusukisela namhlanje
well lena yindaba yabo siyithina ngesilungu i-internal process yabo ngiyaweza amafangu athi umnumzana unalebuthanisa uyongalo usethethile ukuze ipatame lo kwera pambili nge endimi kwa kutsangirai kota mila nge nga ungenira na mkulu kwa aso aso wami indo menezwe iyo awe wadale MDCT esi ukulegera wadale kutu na baweze ino kutula lo kusodi pana nyaro lo kusodi pa ama siwe etu nga bantu kome kukabe kutu nga kumere kumere kumengalo ito nga yinitinda kumere tinde kendela ebalulekileyo anje ngendlela ezabisa iluzondo lokulomtshetsheneyo kunjalo.
Ye, kulabanye njalo abakhuluma besithi babone sokulungisa umgwaqo wakhona ngale emzini kaTsangwirai. So babesithi hayi konke lokhu kwenziwa libandla lezanu PF sebezama ukuthi lidle bayibayi khonapho lalo lithola amavoti ngakhonokho. Kambe ungabe phendula usithi nabantu abasho njani?
Well, ekhaya koTsangwirai khona ngale vele ummeli wepalamende wezanu PF. So bekungabe kusekhaya likaTsangwirai ye kodwa izihlobo zakhe eziningi ezikhona ngale bezingele zivotele ezanu PF yibona silommeli wepalamende wezanu PF. So akulanto esingabe sisazi ngesathi ukubona kumbe sokuzediwa amavoti lokuyini inambona nto yikuhlola imotola njengoba kuwumgwaqo ozahamba iy'mota eziningi zisiyabeka omunye wabo. Ukubalulekile ubana lowo mgwaqo uhambeke kube lula ukutshengisela ubana sibeka omunye wethu omunye owathatha isihlalo sokuba ngu-prime minister wakuleleli leZimbabwe onesisipekini nokuzaba lihlazo ngalo uhulumende kazange akwenze khona ukubona alungise ukubona amahambelo abantu abe lula. So akunani namavoti lokubana ungavele already kuyela ivele sizezanu PF anyway kodwa ngimhlonipha ngikutshengisa bahulumende okukhela kubaba uMnangagwa ubona bayahlonipha lobaba osithileyo bayahlonipha ubona izilon omnengi uzahambe siya khonani ngako ahambe kuhambe kathi ahambe ethwele gadalala.
Baba Gwelede, thank you very much. Umbukile kakhulu, ulale kahle.
Siyabonga kakhulu.
Okay, baba.
Cheers.